Zika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 30 Mbimbitho 2020 ngupraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I-lockdown yona sikayiboni kangakho ngoba usuku lokuqala into sesenazo ezindlini njalo imoto ziyahamba lapha lalaphana singazi ukuthi ngabantu abalandela umthetho kumbe ngabantu abalemvume yokuhamba. Abanye abalandeli lo mthetho wakhona le 1 meter le abayilandeli.
Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya. Lezi tolo eziningi lamabhanga bekuvaliwe.
Okwamanje sesaba lo umuntu oyedwa owathesta ke ukuba COVID positive owase Victoria Falls.
Eza kubulawayo zona izakhamuzi ziqalile lazo ukulandela isaziso sikahulumende sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu alandelayo ziphuma kuphela uma zisiyakwenza oqakathekileyo. Abaphila lokukhubazeka kokungaboni emehlweni baveze ukukhathazeka kungungaqakathekiswa elizweni. Bethi bahlala bechiwa phandle enhlelweni zentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya. Iningi lezitolo lamabhanga bekuvaliwe. Kodwa amavinkili amakhulu ama-supermarkets abevuliwe. Njengokwethembisa kukahulumende ethengisa ukudla. Lokhu bekusenzelwa ukuvimba ukumemetheka lokuthelelwana ngomkhuhlane we-coronavirus. Oqalele edolobheni le-Wuhan kwele China. Kwele Zimbabwe, leli gciwane selithethe umphefumulo womuntu oyedwa. Abafunyene belaleli gciwane beyisikhombisa. Inhlanganiso ye-World Health Organization, WHO, ithi lomkhuhlane usubulele abantu abazinkulungwane ezedlula amashumi amabili lanhlanu, njalo leli nane lokhu liqonga mihla ngemihla. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uzulu lembono ehlukeneyo ngalolu hlelo iningi likhala ngokuthi lizophila njani ngalesi sikhathi sokungayi emsebenzini. Uhulumende ulaye ukuba abantu bahlale emakhaya njengendlela yokuvimba ukusabalala lokuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus eselihlasele labulala abaningi emazweni omhlaba. Umnumzana Wiseman Mthembu, isakhamuzi semzini weRugare, uthi lanxa belalele isiqondiso sikahulumende sokuhlala emakhaya, balutshwana abalandela zonke iziqondiso zangkhona ngokwaneleyo.
I-lockdown yona sikayiboni kangakho ngoba usuku lokuqala into sesenazo ezindlini njalo imoto ziyahamba lapha lalaphana singazi ukuthi ngabantu abalandela umthetho kumbe ngabantu abalemvume yokuhamba. Abanye abalandeli lo mthetho wakhona le 1 meter le abayilandeli ukuthi bebe kathana kathana. Kodwa hayi, ungasikho lokho akuningi akwakhanyi kangako ukuthi sikulockdown.
Umthembu uthi bamangaliswa yikuba abamabhanga bavalile lanxa uhulumende ubethembise ukuthi akasoze avale.
Kuyasimangalisa ukuthi amabhenki avalile kanti igovernment angithi bithe ama-essential services yaqamba lawa amabhenki ukuthi amele ehlale evuliwe. Ngakho imali izadiphozwa njani ngamakampani ethu asiwasebenzelayo ukuze lathi sithole leyo mali.
Enye ingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu, umnumzana Mlindelwa Mancitshana, uthi ukuvalwa kwamabhanga ngalesi sikhathi kulusizi kakhulu njalo uZulu ubengakulindele.
Ubunzima bukhulu abantu abala mali. Iningi likaholi akula ngenye indlela abangahola ngayo izimali zabo ukuze benelise ukuyathenga lokhu lalokhuyana okufunakala ezindlini. Amalanga angu-21 maningi kakhulu abantu behlezi imali lokhu ezisemankampanini besehluleka ukuholiswa. So lokhu kuyinto okumele ngayo bayikhangele.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila ngokuziphandela lokuthengisa abagoqela abe-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, bakhuthaza amalunga abo ukuba alandele iziqondiso zikahulumende emizameni yokwenqabela ukusabalala kwe-coronavirus ngoba liyingozi enkulu empilweni yomuntu wonke. Umqondisi we-VSET umnumzana Samuel Wadzai uthi kodwa kuyadingakala ukuthi laye uhulumende adinge indlela zokunakekela abantu njengokwenzakala kwamanye amazwe ukuze amalunga abo angaze abulawa yindlala.
So yes, we continue to call upon our members to stay at home until such a time when
sizoqhubeka sikhuthaza amalunga ethu ukuthi ahlale emakhaya kuze kuthi umumo usubuyele esimeni sakuqala. Sikhuthaza uhulumende ukuthi enze kube khona indlela ukusiza ababhekane nenkinga ikakhulu abaphila ngokuthengisa ukubatholisa usizo oluzonceda ekuthini benelise ukuphilisa baqhubekele phambili besenelisa ukuhlala emakhaya.
Informal economy to assist them with finances to keep going.
Bakhona abaveze ukukhathazeka phezu kokuba besesabela ukuthi bazolahlekelwa imisebenzi ngalesi sikhathi njengoba amankampani abawasebenzelayo evaliwe. Kodwa abomanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi elizweni oweZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, bakhuthaza abaqhatshi ukuba baholise izisebenzi ngalesi sikhathi sobunzima ngoba kungasimlandu wazo ukuba kaziyi emsebenzini. Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZCTU, uMnumzana Jafet Moyo ulandisa kabanzi ngalokho.
Siphakathi kwesikhathi esibi, isikhathi sokuncedisana. Sibona ngani akukuhleke nxa ama employers azaqala ukuthi abantu kabahambe ezindlini bengelalutho, njalo ngesikhathi besezindlini kabasoze bebhadalwe. Kanti ke lokhu esikwenzayo ngokuthi abantu abahlale ezindlini sizama phela ukuvikela amabhizinisi abo.
Lanxa uZulu ezama ngayo yonke indlela ukulandela inkuthazo kahulumende ekuthini ahlale emakhaya, inenge eHarare likhala ngodubo lokusilela kwamanzi okuyinto esiyenza babonakale abantu emalokitshini bewadinga. Umkhokheli webandla lokholo lwesiKristu ele United Evangelical Church in Zimbabwe, umfundisi Wilson Dutch, uthi kunje uZulu emzini wokhambuzuma lokhu ebhodabhoda edinga la manzi.
It will mean that we are in a worst position, in danger of our life.
Lale mibi wesakazwa kuma wireless phezu kwalolu daba lwecoronavirus ingasoze yatsho lutho kumuntu kazana ngoba kungekho okwenziweyo ukusiza abantu kuhlangothi lokutholakala kwamanzi. Umuntu wonke ukhala ngokuthi akukho malungiselelo awenziweyo kulolu hlangothi.
Protect the citizens.
Uhulumende uveze ukuba uthethele linyathelo ukukhuthaza uZulu ukuba ahlale emakhaya okwensuku ezingamachumi amabili lanye emizameni yokwenqabela ukusabalala lokuthelelana kwabantu igciwane le-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngonjalo nje, izakhamizi zakoBulawayo ziqalile lazo ukulandela isiqondiso sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki amathathu. Bephuma kuphela uma besiya kwenza okuqhakathekileyo emizameni yokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19 lona eselithethe umphefumulo womuntu oyedwa elizweni. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Namhlanje idolobho lakoBulawayo liqalile ukulandela isimemezelo sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki amathathu bephume kuphela uma besiya kwenza izinto eziqhakathekileyo emizameni yokumisa ukumemetheka kweCOVID-19 yona esithethe umphefumulo owodwa ezweni. Udokotela weMathebeleland North Province uchaza isimo esikhona ngomkhuhlane weCOVID-19 esigabeni sakhe kanye lendoda efunyenwe ilaleli gcikwane eVictoria Falls.
Okwamanje sesaba lo umuntu oyedwa owathesta ke ukuba COVID positive owase Victoria Falls. Lo ndoda esesamnika itreatment ose ngumuntu osesizwa ngcono. Sasesilandelela ke ukuthiwa ngama-contacts bonke abantu ahlangana labo sabathesta ke umkhuhlane lo we-coronavirus bonke ni ba-negative.
Uqhubekele phambili uChimberengwa esithi
okwakade sisayenza ama-tests eMathebeleland North COVID akwana ukuba 11 and kulawo 11 oyedwa nje lo engikhulume ngaye nguye obe positive, abanye bonke ba negative. So ama teams ethu bazama ke ukuthi sifundisane ngomkhuhlane lo, sixwayisana njalo ukuthi sihlala sigeza izandla zethu ngamanzi alesepa, singabambi ubuso xa umuntu ekhwehlela, efoneleke inombolo zika Ministry of Health ukwenza lokuthi ethole uncedo.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo, uMichael Ndiweni, upha umbono wakhe ngalomlayo kahulumende wokuthi abantu bahlale emizini yabo bengabuthani njengendlela yokuzivikela ukuthelelwa igcikwane le-coronavirus.
ndaba yokuvimba le ngike ngabhodabhoda namhlanje khona phapho kubulawayo ekuseni ngikhangela nje umuntu ukuthi unjani ngikhangela izitolo zabantu abasebenzayo ama vendors and formal traders bebekhala kakhulu ngokuthi sebeluza imali abanye kade bekhona bemile sibili but bevalile bekungukhayela umuzi abanjani abanye bekhala ngokuthi inkinga yikuthi abasuze besebenza ama-rent inyanga siphele bebhadala ama-rent bazawabhadala ngani ezingabe uhulumente mbuya amemezela ukuthi ukuhlangana kwama-rent kumiswe ngesikhathi sokuvimba sokuvala nci ilizwe abanye bekhala ukuthi akunamanzi izandla bazazigeza ngani njengoba ubulawayo city council kwezindawo amanzi akafiki ngani amanzi avaliwe kumbe impompa zazi wapompi kuhle kodwa amanzi akafiki abanye bekhala ngokuthi bona laba lampuphu ezindlini bayiswele ngolesihlanu la ngomgcibelo so ukuthi ukuthi-ke namhla besiyazama ukuthi bayithole impuphu abanye besithi bona vele abakwazi ngokuthi umkhuhlane wecorona omunye uzwantshela ngokuthi cholera esithi yena akakwazi vele kalalwazi bafuna ukuthi ngabe bayafundiswa ngakho bebekwazi ngezinye zezinto engizithole abantu engikhulume labo namhlanje khonapha kobulawayo kodwa ke njengoba ngisitsho mina awungithintile kakhulu indaba yokuhlawula kwezindlu nendaba yokudla sengathi uhulumende ngazama imizamo yokuthi abantu bathole usizo kakhulu abantu abasebenzayo bathole okwama-payments ukuze imbadala okuncane bathenge bathenge ukudla njalo futhi indaba yamarenti le la ikhangele ukuthi abantu engxenye bengahlawula irenti ngasenesikhathi sobunzima kuze kwedlule
okwamanje izisebenzi zempilakahle omongikazi labodokotela lokhu beqhubekela phambili bekhalele umsebenzi bekhala ngokuthi abalampahla zokuzivikela ngesikhathi beselapha uZulu njalo bathi le mithi ayikho ezibhedlela idolobho lakobulawayo lokhe lilinde imithi evela esiphaleni semithi sikahulumende ukuze izilungiselele ukwelapha abantu abazabanjwa yi-COVID-19 edolobheni lokhe kungakabi ngitsho lesibhedlela esisodwa esesilungele ukwamukela abantu ababanjwa yilo umkhuhlane okwamanje njengoba kungakabi lomuthi wokwelapha i-COVID-19 uhulumende wethule iziqondiso zokuthi abantu bahlale emakhaya bengayi emsebenzini okwamaviki amathathu njengendlela yokumisa ukuthelelwana leli gcikwane lokulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz kushort wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz kushort wave
Amabhasi aya emaphandleni abonakale ethwala abantu ngobunengi ngesonto abanye abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi bona bakubone kungcono ukuziyela emaphandleni ngoba kungasoze kube le migoqo eminenginengi efana lasemadolobheni ekuqaliseni kokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokuthi abantu bangahambihambi njalo bahlale emakhaya bengayi emsebenzini okwamaviki amathathu alandelayo njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus uChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi sedaluka eLupane umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya yena ke othi lasemaphandleni abanye kabasondelelani eduze njengendlela yokunqabela ukuthelelwana igciwane le-coronavirus uNgwenya uthi kodwa abantu bayazihambela nje njengesukwini
izolo bengikobulawayo ilanga lonke ephose ngisuke ngabo-10 bekungahambeki ngoba kwaba ngihamba ngabo-10 kutho ukuthi na bekule amakhiwo abantu bephuma lapha besiya lapha lalapha bonke bekhuluma nje ukuthi yona hhayi umumo wakhona awawujwayelanga bebalekela lonolo lelo lukhona ngoba amapholisa bememezela singekhuthaza bebhoda ngemoto yabo ne-AP car bemimezele ukuthi nayi ngiyacha uthule kunganyakazela abantu siyezwa nje bebale ukuthi na ngoba kade nisemakhosi mina lapha engigadele khona ubuntu mabe bale ukuthi na sisuke entumbane bese ukuklinekile so ngathi vele kakukho kodwa imovement yabantu nje yathi ngajwayelekanga ngoba into enganintsha kibo abantu bephuma zibe ngezinengi ngoba nginanzela ngemoto amabhasi bengaphumi ngesikhathi esifana nayo sikanani ayebephuma very early ngoba amaningi ayebephuma abo 7 esenze ukushaya ama-trip encedisa abadala besiye emakhaya hayi umumo wakhona unjalo umumo ngamhla kanti uthulile umumo namhlanje ngapha abantu ayebapholile abanyakazeli njengensuku zonke
ayabonakala yini amasotsha kumbe amapholisa ebhodabhoda khonapho ngendawana
ngapha thina emaphandleni hayi hayi asiyaboni nje kuthula nje abantu bayakhuzana bebonisana bayasabana abantu 1 meter komunye ngibonile nje abanye belabo sigubhu ngapha sithi ngosigubhu giya kukhona amagalanda nafakwa emagedini nje ukuthi nxa ubuvela phandle uwaya esambuzini unyathele nje kuya kungani kule giya kwinto wakhona kuya kunyathela kula manzi alise begeza izandla every 20 minutes njona laphana ngabonisa amavidiyo ugogo layo bekwenza ugogo onancajana kutho ukuthi ngendlela efana nayo abamanga ugogo lokhu bekwazi abantu abaningi ba i-GMP yiyo engani bathenga ukudla khona amasakabo kuthi-ke izigogala bogogo kulamasakabo lana babuya every month
umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhonale elubhane Live Talk lamhlanje kuhlelo siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Lapho eselithethe imphefumulo yabantu abedlula 2,500. Abantu abasebefunyanwe yileli gciwane sebezedlula 135,000.
Ezivela kwamanye amazwe ngamafishane lilo Mike Hobe, inani lasebebulewe ligciwane le-coronavirus kwele Melika seledlule ekhatshana elakwele China, okulapho elaqalela khona leli gciwane. Leli nani selifike kunkulungwane ezilikhulu lamashumi amathathu amahlanu, 135,000, selibulele inkulungwane ezimbili lamakhulu amane, 2,400. Uzulu wasemali ubevota izolo kukhetho lokudinga amalunga edalela lephalamende oluke lwamiswa okwesikhathi eside ngezikhubeko ezehlukeneyo ngasikhathi sinye lelo lizwe libe lomuntu wakuqala osebulewe ligciwane le-coronavirus. Asebekhulele bakwele South Africa namhlanje baqalisile ukuyalayinela ukuthola uncedo emzini omkhulu owesoweto eJohannesburg lanxa kule ngozi yokuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus. Sizigqiba ke lapha ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Hobe.
Ingcitshi kwezempilakahle edolobheni lakobulawayo sezethule imibiko yemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelelwa igciwane lomkhuhlane we-COVID-19 bethi alelapheki njalo kuqakathekile ukuthi uzulu ahlale ndawonye ezivikele ekuthelelweni lomkhuhlane ngoba usukhona elizweni njalo uyingozi enkulu. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Inani labantu abafunyanwa belegciwane lokhe liqansa eZimbabwe okwamanje sekulaba yisikhombisa asebe lomkhuhlane we-COVID-19 kodwa uZulu useziyenga ngokunatha imithi ehlukileyo emizameni yokuzivikela. Ingcitshi kwezempilakahle ziyayiphika imibiko yokuthi usukhona umuthi wokwelapha lomkhuhlane. Udokotela Ruto Gumbo uchasisa kabanzi ngale imibiko ayithi ngeyamanga esisabalaliswa ngabantu.
Kulabanye abakholwa ukuthi lomkhuhlane awusoze wakubamba uma unatha igalikhi, ijinja ele nyosi njalo elamalemo nayi langa manga lokho akukaziwa njoba lesazithina sikhola ezisayensi.
Umqondisi wezempila kahle esibhedlela sempilo central uDokotela Solwayo Ngwenya uthi abantu abalandele imilayo yabezempila kahle hathi eyabantu makhaza.
Lo umkhuhlane unjenge flu uyatholakala nxa umuntu ethe wakhwehlela ngoba wathimula wena ubusuphefumula lo moya akade ukhwehlela khona umuntu. Umkhuhlane lowo uyabulala. Abantu babonakala ngokukhwehlela kumbe ngokutshisa umzimba njengoba likwazi iflu. Kodwa yona iflu yakhona ibuya amalanga sokudlula amaviki amabili umuntu ahlangane labantu abakhwehlela lo mkhuhlane. Liyaxwayisa kakhulu ukuthi lihlale phansi njengobana uhulumende esethe abantu behlale phansi okwamaviki amathathu. Lokhu kwenzelwa ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki kakhulu ngoba ungamemetheka kakhulu uzagcina ubulala abantu abaningi. Liyaxwayisa njalo ukuthi ligeze izandla kakhulu ngoba umkhuhlane lo awuthathwa kodwa ngokuphefumula, uyathathwa ngokuthi izandla zakho nxa zingahlanzekanga kuhle uyawufaka emlonyeni kumbe ufake emehlweni uyangena lo mkhuhlane, ligcikwane elitsha. Yikho leli gcikwane liyabulala kakhulu ikakhulu abantu abadala asabele iminyaka amathumi ayisikhombisa. Hhayi, bayafa kakhulu abantu abadala lapha, libananzelele kakhulu labantu abangabe thatha imithi njengokuthi abalamasotsha aphansi abagula umkhuhlane wegcikwane leli lijayelele. Uyabo umuntu usezuza amagcikwane amabili kuyayenza ukuthi abantu batshone kakhulu. Nxa leyokuthi licabanga ukuthi selilawo lowo mkhuhlane kumele lifonele abantu be-City Health Department lapha koBulawayo kumbe eHarare kumbe seneso isigodlele yabe lisekhona lifonele abantu lingaze lagada imjova namabhasi lisiya ezibhedlela. Lokhu kwenzela ukuthi lingaze lathelela abanye abantu nxa lihamba. Abantu bazathuma i-ambulance abe-City Health babuye bezolithatha belikhangela ukuthi ngabe kuyiyoyo lowo mkhuhlane. Ngiyabonga kakhulu Mahlaba Zulu, liyaxwayisa ukuthi linanzelele lilalele khonokho esilitshela khona. Siyabonga.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Sibangelizwe Dumezweni uthi ngombono wakhe i-COVID-19 ngumvimbano oyelapheka ngesithelo selemon ngokukhamela lomhluzi emakhaleni kanye lokufutha.
Amalemoni liwakhamele emakhaleni, of course kubuhlungunyana kodwa ubuhlungunyana bakhona buyedlula. Even abantwana abancane bona abancane abamunyayo lingesabi, khamelani umsobho wamalemoni emakhaleni baza kuthimula, bakhuphe udenda ngamakhala lokho esithi ngamakhovula, kuphume amakhala avuleke, impimbo ivuleke, izifuba zivuleke, libe selifutha. Abakwazi ukufutha faka amanzi akuqhatshisayo ukubuzela ingubo, ufuthe uginqe kuphume iziphukuthuku lezi, kuphume amakhovula udenda. Yilo lonolo kuphela olusuka lube yinkinga lulimaza abantu, abantu bagcine betshona.
Odokotela lengcwethi zezempilakahle eZimbabwe lasemazweni womhlaba kanye labenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization bathi akukabi lomuthi wokwelapha oyabe sebanjwe ngumkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abaphila lokukhubazeka ngokungaboni emehlweni baveze ukukhathazeka ngaqhakathekiswa elizweni bethi bahlala bechiwa ngaphandle enhlelweni zentuthuko okuvezwa la yikusilela kwengwalo abazisebenzisayo ezeBraille. Yintetheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso yeCrosscare International abalomsebenzi wokuthengiswa kwemitshina ephathisa abangaboniyo bathi miningi abalayo okugoqela lo ongababalela ingwalo zabo.
Please place your document. We care CrosCare International. Flyers OFN. The Adaptive Innovative Independent Living. Hardware and softwares for all forms of disabilities.
Unkosazana Diana Shoniwa walinhlanganiso eqhakathekisa ukusekela abaphila lobugoga othi lonyaka badideka kakubi ngoba benganelisanga ukuxoxa umkhankaso omkhulu kwelanga le Braille Day emhlabeni jikelele.
Due to financial constraints, we couldn't really get to do it this year. Probably we are starting to plan for
lonyaka asila ama commemorations e Braille Day inxa yomumo wezinto lokusilela kwezimali kodwa sizazama ngomnyaka ozayo.
Uthi imichina ikhona sibili la kulezinsuku kodwa uDuba ukuthi abaningi bacina besalela muva bengayifinyeleli ngenxa yentengo ephezulu ngoba ithengwa emazweni afana le Europe le Asia. Ethi uhulumende angaphathisa kulolu daba ngokwehlisa umthelo wejuti le mithelo kiyo. Igqwetha elilwela amalungelo abakhubazekileyo laye engomunye wabangaboniyo u-advocate Abraham Mateta uthi ngumlando kahulumende ukuba esize.
Okwaqala mina ngithanda ukuthi uhulumende azwisise ukuthi i-braille kuyabe kumele kube ngumlando kahulumende ukuthi i-braille itholakale. Okusho ukuthi izingatsha zikahulumende ezifana nabo Ministry of Education, Ministry of Information, lezinye ezinjalo kumele zidinge indlela yokuyenza ukuthi i-braille itholakale kanye le information itholakale nge-braille.
Othe ukusilela kosekelo oluzayo kuzifundo zokubala lokubhala kwabantu abangaboniyo i-braille kwenza bebhekane lobunzima obukhulu emsebenzini yabo kuqathaniswa labanye okumele kulungisiswe.
Uzathola ukuthi ikakhulu nxa ngenza into eziningi angibali angibhali even ama speeches lama presentations kakhulu angibhali ngoba sengazifundisa ukuthi ngifake izinto ekhandeni kwakubangelwa ukuswelakala kwamaphepha okubhalela i-braille.
Lezi zifundi ziphakathi kokufundela ukubhala ngomtshina we-braille phakathi kwedolobha leHarare. I-Dorothy Duncan Braille Center ngenye yendawo ezifundisa abangaboniyo ukubhala lokubala i-braille izimele. Umnumzana Leonard Saiti walindawo uthi ukusilela kosekelo kubenza bengenelisi ukufundisa abantu ngobunengi.
Lapho ufundisa abantwana abangu-6 yindawo yokuthi kasila indawo enkulu lokusenzisa okune plus indawo semali ukuthi sikwanise ukuyenza umsebenzi.
Uthi babhekana njalo le mitshina esiguga okugcina sebebulala ke emidala bethathe amaphathe okulungisisa engconywana ngoba ithengwa phandle kwelizwe bengenenisi imali yakhona kanti lephepha le-braille lalo linzima ukuthi balithole ngoba lithengwa ezansi ye-Afrika. Uhulumende ule-braille printer press emzini we-Mount Pleasant e-Harare. Kodwa umnumzana Masimba kutshera ocubungula ezomnotho engaboni laye uthi kumele lindawo yengezelelwe usekelo ukuze iphathise abantu
ngakubanga elinjani. Kodwa ngiyakwazi ukuthi uhulumende ulayo infrastructure kodwa uqakathekisa into lezi ezabantu abagogekileyo. Ngibona njenganohulumende ezikhathini eziningi uyaphunga ukukhohlwa nje even i-disability day langkhona ngezinye izikhathi bayakhohlwa i-braille day abaka
uhulumende uhlala ekhuluma ukuthi unanza abakhubazekileyo bonke waphinda wasekela ke umthetho wokubekela eceleni izihlalo zabameli bamalungelo abo edale lephalamende la kudale lesenethi kanye la kudale lenkundla yabamcebisayo kodwa esehlulwa ikusilela kwemali okwenza eminye imisebenzi yakhe enjengakulolu hlangothi isalele muva. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya lezitolo eziningi lamabhanga bekuvaliwe. Ngothi ke ezakobulawayo lazo ziqalile ukulandela isiqondiso sikahulumende sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu amalandelayo ziphuma kuphela uma zisiya kwenza okuqakathekileyo. Sirugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.